Endabeni zethu lamhlanje lilogifts dube. Ingcwadi kwezombusazwe zithi uhulumende ukukhanya ngani ulungiselela ukubopha abantu abakumabandla aphikisayo labo bakunhlanganiso ezizimele zodwa. Ulandela umbiko othi baqamba amanga ngokuthi abazomvikela bafuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Izibhedlela se-Thorncroft Isolation Hospital sinikwa impahla etshiyeneyo zinhlanganiso ezimbalwa. Ulivedoc uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukwenzakala elizweni okuqela ukubothwa kwamalunga amathathu omanyano we-MDC Alliance okuthiwa baqamba amanga ukuthi bathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 namhlanje ngo-7:30 p.m.